Siyababonga ke uMavelas kanye lo Chris ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 2 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Tina sisebenza ngabanye nje ngoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabo umthetho ukuthi kusenzele ukuthi imarket le iphumelele ukhanya ngani vele amapolice lawo ukhanya ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Idale laphezulu ele High Court linquma livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyana kwethajamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabhondi notes osokusondele.
Esesiqalise ngakho ngama-designs ayenziwa ngama-architect abayibazakhangela ukuthi i-structure lesi siyamitha ama-needs esawaspecifyayo okhangelelwa amabhasi, imichova, ama-vendors plus lama-shops okumele abe khona.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo yegodini mokobulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu labesifazane elama Mighty Warriors libhekana lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizangqikelana lele German emidlalweni iwama Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo. Idale laphezulu ele High Court linqume livumela ukutshengisela kwabontanga bomanyano wethajamuka sesijikile abakhonana ngodaba lokulethwa kwemali yamabhondi notes osokusondele njengalokho obekuqoqoye ukuba kwenziwe ngolesithathu ngemva kokuba amapholisa ezame ukukuvimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo esinikezwe nguJustice Lavender Makoni siza ngemva kokukhwezwa kwalolu daba ngelinye lamabandla alabontanga akulomanyano ele Transform Zimbabwe abetha jamuka sesijikile sebevinjwa ukutshengisela ngamapholisa. Ontanga laba bathole usizo enhlanganisweni yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights bamelwa ngunkosazana Sharon Hofisi. Basijabulele lesi sinqumo abasakhulayo. Omunye wabo uTrusty Nubu uthi besivele singekho isizathu sokuba amapholisa abavimbe ukutshengisela beveza ukukhonona kwabo ngokulethwa kwama-bond notes kusikhatshana esilandelayo.
Thina sibona ukuthi njoba kukanya ngani indaba yama-bond notes iyindaba okanye ngani vele ikhathaza uzulu welizwe leZimbabwe. Njengabatsha sibona ukuthi kungangcono sitshengisele siyenze imatshi sisuka ku-Justin Morizende sisiyafika kuma-ofisi ka-Minister of Finance sitshengisele ukuthi thina sibona ngani indlela abafuna kuphatha ngakhona umkhonomi lo ayisondlela esikanya ngani vele iyenza ukuthi abantu beZimbabwe bephile kakuhle.
Esola ukwenza kwamapholisa ahlezi ezama ukuvimba uZulu kulungelo lakhe lokutshengisela.
Thina siyenze sisebenza ngabanye nje ngoba ngikhuluma kanje so kula abanye bethu base High Court bakhuluma ngabo umthetho ukuthi kusenzele ukuthi imarket le iphumelele ukhanya ngani vele amapolice lawo ukhanya ngani vele sibefuna ukusetshenziswa ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe singakhwanisi ukutshengisela ukukhuluma izigalazo zazo.
Ontanga laba bakhangelelwe ukufola belubhekise ehofisini kamphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa betshengisela ukukhonona kwabo ngodaba lwama-bond notes. Umanyano wethajamuka sesijikile ubunjwa zinhlangothi zabontanga ezilitshumi lane zamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalungiselelo okwakhiwa kwendawo yamavinkili lezitolo egodini mall kobulawayo abikwa iqhubeka kakuhle. Uhlangothi lobamanjinela obekansili lusithi konke obekumele kwenziwe andubana umsebenzi wokwakha uqale lokhu kusendleleni eqondileyo njalo labaza kwakha lindawo belandela iziqondiso abazibekelwayo. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UManjinela Simela Dube uthi sebenayo iplani yesakhiwo samavinkili.
Esiqalise ngakho ngama designs ayenziwa ngama architect abayibazakhangela ukuthi i structure lesi siyamitha ama needs esawa specifyayo okhangelelwa amabhasi imchova ama vendors plus lama shops okumela bekhona so architect wakwenza lokho waqala wasinika i first draft yakhe sayikhangela sakritika sasola okunye okumele akwenze okunye sikhangela ukuthi ama vendors asithe ufuna fakwe lapha na kumele undercover kube all weather facility similarly ama passengers kumele lawo abe under icover nxa besiyagada amabhasi
kusasa icouncil yakobulawayo iyahlangana njalo labadweba isimo salapho okuzakhiwa khona ukuze babone ukuba kuyalandelwa na okufunekayo ukuze kudlulelwe kusibanga esilandelayo
lokuthi ngendlela thina esikhangelele ngayo ukuthi godini phakathi kumele kube labantu abayiba abasebenzayo kumbe ngabo zosebenza nxa usuphakathi kweshop o ngama abantu abakhamba besiyagada especially nxa usudlule the commercial side amashop ususiya kugadeni amabhasi kumbe ugade eSouth Africa kumbe ugade emagwegwe kumele umuntu adlule siyangale ebe ngupassenger so as to improving isecurity yendawo yakhona so yiwo ama designs esithekhonaka bayaqale bayakhangele bayalu ngise of which is bona kusasa saba lomhlangano sesikhangela ukuthi kuyini abakulungisileyo and esebengapha nxa sebeqedile lapho ngikhona ke ama plans eza submitwa ku council for approval lakho i process okumele yenziwe and sithemba nxa sesingena ku stage ye approval ama plans kulapha sizaba lama firm days as to when the physical construction ezaqala khona
ukwakhiwa kwegodini mall kukhangelelwe ngamehlo abomvu nguzulu wakobulawayo njalo kuzafakwa imitshina yangalezi nsuku ezabona yonke into eyenzakalayo ithatha imifanekiso yamavidiyo ngenhloso yokuvimba imisebenzi yamasela lezigebengu kutsho usimela
to improve security egodini because we expect that kube indawo elabantu abaningi indawo eminyeneyo kuqakathekile ukuthi idesign yethu ihle ibambe iprovision esisting ama-CCTV cameras abe khangela indawo yonke senze ukuthi utsozi lanxa ngaze atshontshe kule camera lapho ungahambe yeplayer khona libone ukuthi uhambe njani lapha umbani okwenzileyo so that is meant to improve i-safety eyabantu ababesebenzela khona
ensukwini ezedlule kuke kwathunyelwa iqula likahulumende lizophenya ngokwakhiwa kwale mall ikhansili namhlanje iveze ukuba lokhe belinde impumela yalolo phenyo kodwa amalungiselelo okwakha lokhe eqhubekela phambili njengokuhleliweyo umsebenzi kawumiswanga ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Umgcini sihlalo welinye lamabandla aphikisayo elisanda kusungulwa eleViva Zimbabwe umnumzana AC Lumumba uthi umongameli Robert Mugabe nguye umthengisi omkhulu ngoba uyayazi imisebenzi ephula ilungelo loluntu yamankampani kahulumende ancedisa iZANU-PF ngemali esetshenziswa ukuqhuba imisebenzi yokuhlukumeza uZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ulumumba owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo lweZANU-PF utsho lokhu emhlanganweni lentathela izindaba yemedia center wokwazisa ngesimo sebandla lakhe leViva Zimbabwe asanda kulethula. Ethi lanxa emaningi amabandla aphikisayo asethe abunjwa abalandeli bawo abaningi bengazi ukuqakatheka kokuyaphosa ivoti okuyinto ebingenye yemfihlo esetshenziswa ngabeZANU-PF ukunqoba iminyaka yonke le ngoba abalandeli balo betholiswa imfundiso phezu kokuqakatheka kokuvota. Abanye babakade bekhona emhlanganweni lo abavele kwezinye inhlanganiso bathi abawethembi amazwi kaLumumba ngoba esewakhuluma esewaxotshwa kuZANU-PF. Omunye walaba bantu ngumnumzana Steven Sibanda we-Occupy Africa Unity Square campaign.
Ngokuqala mesikhangele ukubana enawe kuZANU-PF ubekholisa ubesidla ekhomba ngophakathi kuZANU-PF. Okwamanje sokube kwashisa kuZANU-PF kwaphuma wayaphandle kuchaphandle njalo kuyaqanda kuhlaleka ngendlela sithi ukuthi ayijoyina i-opposition main opposition political parties ama-opposition political parties ahlele khona kube kwaba nzima kuye njengomuntu owade esejele ukuthi uyabe ebusa mbe njengomuntu osejele bekhokheli Because Mr. Njali City and I know when I Zanga Abe returned to Low, Mims and Amok and Sangrai. Jarosim Zuri Ati in Amtam Tanda, Nelson Chamisa.
Kodwa uSibanda uthi kuyajabulisa ukuba abaxotshwa kuleli bandla leZANU-PF sebekhuluma ulimi lwabantu sebevuleka amehlo.
Ye, nxa ungumuntu omela abantu ngokukhokhela abantu, khuluma iqiniso. Akulanda ukubana usegangeni, ukhuluma ubana lapha kulesilwane ungesabi ukuthi sizakudla. Nxa sizakudla leso silwane, sikudlela iqiniso. Ungesabi ukukhuluma iqiniso ukubana ulokhu phakathi kwenhlanganiso. Nxa into zingasamanga ukuthi khuluma imibono wakho, khuluma iy'ngqondo zakho. Ubana ngenye indlela ngathi umuntu osedinga esingathi irelevance. Ubana ngasurviva njani kwezombusazwe. So ngenye indlela singeke simuthi umuntu ogenuine. Asimthatheni ngenye indlela, simkhanye njani ngenye indlela.
Ulumumba uthi lanxa ekhona amabandla aphikisayo elizweni alikho elicacayo okwamanje ukuba lizokwenzelani abasakhulayo elizweni, kungakho wakubona kufanele akhokhele ekubumbeni eleViva Zimbabwe elizoncintiswa kukhetho oluzayo, lanxa yena ethi akasoze ancintise ngoba ezibona engafanelanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukusilela kwemali emabhanga sikubangele ukuba kusetshenziswa kwamakhadi ebhanga okuthiwa yi-plastic money kubhahe elizweni. Umphathindambo wezomnotho umnumzana Patrick Chinamasa uthi ngalokho uhulumende usesengezelela imishini yokusebenzisa amakhadi la endaweni zonke ezikahulumende lapho kudingakala khona imali. UChinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukubana uyemukela ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu ngoba sekutshengisa mgcike ukubana impilo kayisiyo ubamba imali uqobo nxa ule khadi lakho. UZulu labo somabhizimusi bebengemukeli ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu. Kodwa ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Bulisani Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bafuna kumbe bengafuni ukusebenzisa amakhadi abantu abala abangakwenza kulokusebenzisa amakhadi la.
Ngiyaphumelana laye ngoba abantu lanxa kade bengayithembi njalo lanxa kade bengathandi ukuthi bayisebenzise, akula ngenye indlela abangayenza ngaphandle kokuthi bayenze, ngoba ungekela ukwenze njalo akula mali ozayithola. Uyabule mali ngasithi engange $500 ebhenki, uhambe ebhenki, ebhenki bakunike only $100. So usuza kwenzani? Usucabanga ukuthi kuyebhatala izikweleti wenzeni ayikwani? So usuza kwenza ngithi njengoba kumele ngithenge igrosari yabantwana, wothi njengoba $300 lesikhwameni ngihambe ko-TM ngiyesebenzisa ikhadi lami lokuthenga. Ngithi njalo indawo eziningi zebhenki siyakhosela ukuthi babe lawo amakhadi, so sikwanisa ukuthi uhambe esithi council uhambe ezesa uye bhadala ngeminye ikhadi. So ayisukuthi lokho kuba nokumehluko sobe nomehluko, kodwa ayisukuthi abantu bekuyinto abayifisayo. Bebenginolwazi lwakho but ngiyathemba ukuthi ngenxa yokuthi usimo sezinto besingavumi sesibenze baqalisa ukunazela ukuthi hayi uyasebenza kungcono kulokhu uzama ukuvukela nsuku zonke ukuthi uye layina ebhenki uthole $100 ngesuku zonke. Ngomthatha yona le $100 ubususenza-ke lokho okunye ngokubhadala ngekhadi, ubuyele sufuna lokho ungabe ufuna i-cash.
Yona imithelo efakelwayo nxa usebenzisa ikhadi leyi kayiphoxi uZulu na ama-bank charges?
Angithi ama-bank charges bathe benze njalo i-reserve bank yangenela ngokuthi iwehlise ifake umthetho owehlisayo. Kuyamenza kodwa ke I think ngenxa yakhonokho ukuthi kwavela kwafaka ukuthi kumele ehle ukuze abantu basebenzise i-plastic money.
Siyabona ukubana endaweni ezinye ezifana lemaphandleni lamadolobho amancane imitshina yona le yokusebenzisa amakhadi ingani kayikho. Ubona njani udaba lona?
Kwathi zesuku ngibona indawo eziningi sezilayo imitshina naleyo. Emaphandleni ngeke ngikho, but emaphandleni ezele nje ubona bebevele beyisebenzisa i-plastic money to a certain extent ngoba bavele besebenzisa i-cash kakhulu.
Ngokubona kwakho ubona ungani ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu kwenze ukusilela kwemali kwabanganeno?
Ngibona ngokubona kwami kwenze impilo yabangcono ebantwini, ngoba bese kusitsho ukuthi akusela sikhathi sokuthi bayelala imali ebhenki, njalo sokusitsho ukuthi bananzelele ukuthi hayi impilo iyenzakala, wanelisa ukuthenga, wanelisa ukwenza konke ofuna ukukwenza ungathwalanga imali eningi ngesijumba esikhulu. Njalo kuyancedisa ukuthi ungalahlekelwa imali, ngoba nxa uthwele ngesijumba, isijumba singalahleka, uyasulahlekela. But nxa usebenzisa iplastic money ungalahleka ikhadi, awuluzi lutho.
Lo ke bekungumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Linga kohla uhlelo Studio 7 Live toko ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM live shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku Studio 7 Live toko uhlelo lwabasakhulayo Always the Connection. Namhlanje sikhokala labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellow. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu ovotayo eMelika ukhanya esekela uzancintisa kukhetho lukamongameli yemele ibandla lamademocrats unkosikazi Hillary Clinton kulomela ibandla lamarepublicans isinothi uDonald Trump. Inhlolisiso enziwe ngabe-CNN iveza ukubana uClinton abantu balethemba lokuthi ulakho ukuba ngumongameli olohlonzi kulo Trump, njalo ulakho ukuqondisa ezenotho, ezempilakahle, ezobukuza kanye lezabalwa becatsha abesimuslim. Kuthi ke isiphatha amandla sebutho lomanyano we-African Union esisebenzela kwele Somalia sigwetshwe ukuhlala ejele komnyaka wonke lokwehliselwa esikhundleni somsebenzi ngemva kokufunyanwa silecala lokuthengisa imbhobho kanye lamafutha ezimota emkambo wensitha esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Umhlangano wokugqiba uhlelo lweMandela Washington Fellowship owePresidential Summit uyaqhubeka khonapha eWashington DC lamhla abasakhulayo benikana amacebo kundaba zentuthuko, njalo sebemelele ukuhlangana lomongameli Barack Obama kusasa lapho azagqiba khona lolu hlelo okusemthethweni. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Buthelezwe Nyathi, yena ke othi kuningi abakufundileyo kumaviki ayisithupha edlileyo ngobukhokheli obuqotho.
Uhlelo ngilithandile kakhulu yenkomo ngoba luhlelo oluthuthukisa olulola ingqondo. Ulwazi yinto nje umuntu wonke ophilayo ukukhangelelwe ukuthi abe elokhu eluthapha, ukwenzela phela ukuthi lokhu esikwenzayo ezigabeni zethu ezijeneyo kube lesisindo. Nxa ukhona ngale madojeni uye ulwazi ungaluthapha, but kuyela khona lapho kufika khona umlindo uyacina. Ngakho nxa uthole ithuba lokuthi ubuye ngapha emeli kuzohlangana labanye ontanga benza umsebenzi omangalisayo emazweni abo, kuba yinto enhle.
Kuyini okubalulekileyo ngobukhokheli othe usiza lapha mhlawumbe ungakwazi kodwa osubuyela sukwazi manje?
Ebengikwazi kodwa ngingakuzwisisi kulo mahluko yikuthi kanti vele ubukhokheli yikuyini. Esengikwazi obala yikuthi inkokheli kumele isebenzele abantu bayo. Ubukhokheli kawusikho ukuthi ungangena esikhundleni usudinga amacebo okuhuquluza inotho yabantu uzithuthukisa wena abantu bona besala behawula. Kumele wena usebenzele abantu, kodwa nxa bekubona laphana bethi ya ubaba lona siyamhlonipha uyasisebenzela sethuthukise isigaba sakithi.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapho bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Omunye njalo okuhlelo lolu unkosazana Annette Moyo laye uthi kuningi akufundileyo.
Uhlelo lolu hambe kamnandi Ntunga, isikhathi siphange saphela.
kodwa ke sibele isikhathi sihle kakhulu sokufunda lokufundisana njengabantu abatsha lethuba lokuthi sifunde from amanya ezinye inhlelo ezenzakalayo eAmerica ezizama ukusungula ama solutions for ama challenges akhona lapha eAmerica and bekuyisikhathi esihle kakhulu sokuhlangana lama Americans sizwisisa ukuthi yikwini okubenza benze lokho abakwenzayo and ngingathi mina I 6 weeks lezi kungani iminyaka eminingi compress way yenziwa umnyako wodwa uyenziwa just as I 6 weeks kwenze ukuthi ubukhokheleli bami kube ncane
kuyini okubili okuthathu okumqoka okuthethe lapha okubuyela lakho eZimbabwe
okay okokuqala bengihlangene labantu abatsha abangabakhokheleli from izwekazi leAfrica and into engiyifundileyo ukuthi omunye lomunye wethu ulokunengangakulethetha fuleni ukwenzela ukuthi since sizwe isizwe kazi seAfrica sibe ngcono ngakho ngisuke ngile ntshukuntshu yokuthi ngixhumane lama Africans enhlangene lawo lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sisebenze ndawonye sithuthukise ilizwe leAfrica
unkosazana Annette Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship
When we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma when
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngemigido etshiyeneyo eyenziwe izolo eZimbabwe. Minyaka yonke uhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko lwenza umncintiswano weJikinya Festival. Lonyaka kunzima enkundleni njengoba abantwana bachaya phansi kuze kuzwele ngemigido etshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningodaba lolu Kips Dube weStudio 7 uxoxe lonkosazana Catherine Mthombeni okuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko.
Sile mdlalo weJikinya Dance Festival esiwenzayo labantwana abaseprimary school. So kathe sibeqalisile vele kumaprovinsi ukwenza ama-competitions angikhona ukuthi bethole isikole esiyamelela kuma-national finals ngo-November. But emdlalweni lo abantwana babesenza ama-traditional dances atshiyeneyo. Isikhathi esiningi awuthola ukuthi benza ama-dances ahambelana le ndawo lapho ababe bekhona. Normally sikhangela emrewa ngale emre kuprovinsi le emrewa abajwayele ukwenza iJerusalem Mampende because lapho yikho lapho idensi enale edominant khona sika khonapho sande emajigelele ndlamu ayenza atshiyeneyo amabhiza esichikitha namanye amadensi ayehlukeneyo ahambelana lezi ndawo zangikhona but ikakhulu thina esabe sikuhlethile ukuthi abantwana bebe sigcina kala amasiko ethu njalo bebekwazi ukuthi alondolozwa njani but sikuyenza through i-dance
singathi selokhu kwaqalisa imigido leyi ubona zani amasiko segcinwe kanganani njalo liyalandela yini ukuthi libone ukuthi amasiko angikhona aqhutshelwa phambili
kulokhu kwaqalisa imigido leyi uyabona sibili ukuthi ama-communities ayendresa iJikinya Dance Festival njalo bayiqakathekisa ngoba sikhathi lasikhathi simana sisenza ama-competitions analawo siyathola ukuthi abantu babuya ngobuningi kwabo bezisekela abantwana babo even abadlali ezindlini bayasekela noku-encourage abantwa babo ukuthi be-participate kwi-Jikinya Dance Festival so in a way I think kuya-eda i-value ebantwaneni and the nation at large kuyanceda sibili
Ye kodwa bakhona yini abantwana ababe bekuthathe bakuhambise phambili begcina bekusebenzisa nje kubaphilise
bakhona abantwana ababe bekuthathe bethiqeda isikolo bethi perceiving bethiba kuprimary bengene kusecondary beqhubekele phambili nedensi yabo yena le special manqabe talente and then after that bebe ngama-artists sibili a-specializer in dance and khona lokho yikho okuphilisa ileni langikhona abanye abayenza njalo
singathi ulabo abanye abasengqondweni yakho khonapho ngabaqamba nje asebengani sebangena kuzinga lelo
kathisasize ngibaqambe off-head because yaso kumele ngisitheke amabizo lamahlele babo
ye sithi-ke ngamafitshane akutsho sibili ukuthi imigido leyi ubona zani izaqhubeka kuze kube nini
imigido leyi ngibona ngazani zangenza abantwana bekhona thina njengenational arts council sizaqhubeka sisenza imigido nale kuze kuqakathekile empilweni zabo abantwana njalo elizweni lethu ukuthi amasikwana lawo egcina ngani and nomali abantwana yibo abamele befundise ukugcina amasikwana lawo ngoba yifuture yethu yakusasa kakhekile khona lo mgidi na lo ukuthuthuka uhambelela phansi ithamba la umdala.
Lo-ke unkosazana Catherine Mthombeni ukuhlangothi lukahulumende olubona ngezamasiko. Lapho-ke limuzwe ekhuluma lo Gibbs Dube owe Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 eye-Voice of America lisizwa sisakaza singapha e-Washington DC. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elabesifazane elama Mighty Warriors libhekane lomthwalo onzima kusasa eSao Paulo kwele Brazil lapho elizanqikelana lele Germany emdlaleni wama-Olympics. Iqembu le-Germany ngelesibili kuluhlu lwamaqembu enguqu emhlabeni jikelele. UChris Gande uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yenguqu yezifa uXolisani Gwesela othi balethemba ukubana amantombazana azakwenza izimanga.
Lokuthaba okukhulu ukuthi i-team yethu enguqu yamantombazana eyithi ngama-Mighty Warriors bayekwele Brazil kumudlalo yama-Olympics kusasa bazagqikilana lelizwe le-Germany. Ibafisela inhlanhla enkulu yama-Mighty Warriors ngale Germany. Ukhona sekhulumile ukuthi hhathi sengikukhangeli-ke engingathi amavidiyo lapha i-Germany ayidlala khona ngabona ukuthi badlala njani. Themba lokuthi kusasa bangaphuma kuhle banqobe iGermany. Siyacela umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumbe othanda ilizwe leZimbabwe ukuthi kusasa bakhangele kumathelevizini abo basapote amankazana ethu.
So emalungiselelweni lapha lethemba lokuthi konke kuhambe kahle akusoze kubaphambanise ukuthi akula mali akulalokhu lalokhu.
Ukuthi uhlale ekhuluma ukuthi hhayi babe ne-training camp enyanga yonke lokukhemp wasekhangela amankazana abo ukuthi adlala njani wasekhangela lokhu abakuthi ngesilungu ngama-competence akhe ulethemba lokuthi yanqoba kuma-Olympics.
Lo-ke nguXolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenguqu eyezifa obekhuluma lapho le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso yezemisakazo yezigaba ama-community radio stations bayakhonona kuhulumende ngomcabango wakhe wokufuna ukuyekela ukupha imvumo yokusebenza ama-license. Asizweni udaba esilwethulelwa nguMark Peter Ntambe.
Obona ngemisebenzi kuZakras umnumzana kuzayi kwangwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa amalayisensi ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama-community radios akavizwi ukuthi anikwe ama-license. Kuyini kudileka kangaka? Kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama-commercials ahlulekile ama-community radios lawa azahluleka. So thina ngokwethu sabona ngani it's a violation ema-rights ama-communities ngoba they've got the rights as provided for in the constitution ukuthi bathole ama-radios gava.
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elishumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona kodwa kuze kube namhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi wezakras unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuza uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi. Uthi inhlanganiso ezifana leyakhe iMisa Zimbabwe Media Alliance lezinye zazama ukubuzisisa ngesikhathi uhulumende enikeza amalayisensi emisakazo emikhulu yama-commercial radio stations ukuba wasebenzisa iphi indlela ukuwakhetha ngoba kukhanya ukuba enikeze engahlolisisanga ukuba bengenelisa ukusebenza na. Okhokhela inhlanganiso ezimele ekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama-community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso ezifana nale yakhe ezilembiko enikezwa uZulu imfundiso ejiyeneyo.
Phela nxathi nasibhala kunje so sibhala ingqondo ezikhulunywa ngabantu imbono yabantu kuyanceda ukuthi lathi singene kuma-radio station lathi sikhuluma ngakho sibatshengisela sibakhombisela ukuthi kulotshwe ngakho kuyanceda ukuthi i-community radio station ibe khona amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama-community radio stations.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.